Umnumzana Bekezela Majokojoko umphathi ntambo ezimra ekhangela umhlubulo ngezansi kwelizwe uthi sebelungiselele ukuthi bamukele isihambi engceleni etshiyeneyo. Ekhuluma ne-Studio 7 uMajokojoko uthe sebengezelele indawo lapho isihambi ezingathola khona usizo lwezimra emngceleni kwimizamo yokuthi baphathise abantu ngesiphangiphangi. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi abantu bachitha isikhathi eside okungadlula ilanga belokhu belinde ukuthola usizo emngceleni.
Njengezimra sesifake amacebo athile ukuthi siphathise izihambi ikakhulu engceleni eyaziwayo ukuthi iyaphithizela. Sizafaka amanye amafasitela okuphathisa abantu ukuze kungabi lokuphuza.
Uthi njalo sebekhulumisane labanye abangaphathisa ukuthi kungabi lokuminyana kwezimota. Njalo ezinye izisebenzi zezimra ezikwamanye amahofisi seziceliwe ukuthi ziyephathisa emngceleni ngokukhathazeka ukuthi abatshayeli bachitha isikhathi eside emngceleni belinde ukubhadala umthelo wezimoto we-temporary import permit. UMajokojoko ukhuthaza ukuthi abantu basebenzise amafomu akhona ebulenjini kukhasi lezimra.
We will also allow them, as I said, to be able to complete and register the TIP.
Silakho ebulenjini lapho abatshayeli abangazenzela i-TIP bengakasuki ukuthi bengafika emngceleni baphathise ngokuphangisa.
Kulokukhala njalo ukuthi abanye ikakhulu abatshayeli abesuka kwele-South Africa kudingana ukuthi bayalibele incwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi imoto yabo kayintshontshwanga besithi lokhu ngokunye kudala ukuphuza okungadingakaliyo. UMajokojoko yena uthi lokhu kufunakala kuphela uma imoto ingatshayelwa ngumnikazi. Okunhlanganiso yabezimbabwe bahlala kule-South Africa e-Zimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabena yena usola izimra ngesikhathi eside abantu abasichitha emngceleni.
Okumele ukuthi ngabe kuyenziwa ikuthi abantu bavele ba-apply online ama-TIP ukwenzela ukuthi bethi nxa befika eborder bengafiki behlala isikhathi eside, bengahle ba-apply online. Kumele ukuthi ngabavunyelwe ukuthi bahle babhadale ukwenzela ukuthi nxa befika bafike badlule. Okunye futhi okuphuzisa abantu ukuhamba yokuthi kuyasetshwa kakhulu impahla.
Ngodaba lokuthi kuhle kubhadalwe i-TIP ebulenjini, uMajokojoko uthi izimra kusigaba sokulingisa lokhu kukhangelelwe ukuthi kusebenze esikhathini esizayo kodwa hatshi kuleli khefu. Okukhomithi ebona ukubunjwa kwe-Diaspora Police eseHebron, umnumzana Sifa Sithuma uthi okudala ukuphuza engceleni ukuthi konke kwenziwa uma isihambi sifika e-border, kukanti okunye kungenziwa ngaphambilini.
Ya ama-services wonke lawa okunye okubangela ukuthi kube lama-line amade e-border ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lopha. Ezinye izinto ngenxa ye-technology sokungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office. Uthi usuka lapho uvele yonke into isi-right, amaphepha sokufika nje ngale kuyikudindisa and that's it.
Okhangele ukuya ekhaya emalangeni, umnumzana Mkhululi Moyo uthi ngelanga elitshisa okumangalisayo kumele kubone sibili ukuthi abantu abagcinwa khathi eside emngceleni.
Kusuka kube kubi impela, kusuka kube kubi ngoba lama line angkhona abangelwa ikhono ukuthi ema ephakathi emahofisi le elokwezele kuma counter ngale abantu thola bebalutshwana. Yini imbangela enkulu kakhulu sibili ukuthi ngawuhulumende nxa engakunanzeli ngathi uhulumende bonke both ama countries amabili nxa kuyibutswana i-South Africa, ibutswana Zimbabwe, i-South Africa Zimbabwe kanjalo kanjalo kungasiza kakhulu lokho.
Awukacaci ukuthi sekusondele ilanga lekhisimusi ingcwele yesoke ivalwe njengokuvame kweminye iminyaka. Iningi seliqalile ukulubhekisa ekhaya lentengo yetikiti lebhasi sikhuphuke okwamagama. Izimla kayitshongo ukuthi ikhangelele ukuthi kungene abantu abangakanani ikakhulu besebenzisa umngcelo we-Bail Bridge kanye le-Plumtree yona iyophithizela okudlula yonke eminye ngesikhathi sekhefu. Nyakenye kwangena abantu abedlula ingxenye yesigidi i-523,000 besebenzisa umngcele we-Bail Bridge ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele-Botswana.